So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpandula 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi-expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo aluzange linikeze engingathi mina i-confidence.
Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho elizweni, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo.
Sikukhangele leyo kathesi akulela akula umuntu olala ithemba lokubana kuhamba kwaleminyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzele ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla layo yehle, oqathe ukuthi thina sibe lamafactory ethu.
Kufungiswa amakhansila azamela uzulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo.
Tipa lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi tipa libe lamasola, kufa kwamajojo, wonke kwenziwe ngendlela nje e-right.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesine. Abaqoqa ukutshengisela bathi bazabuthana phandle kwesigodlo se-United Nations esigabeni se-New York. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labantu ukuthi bavote besemazweni e-Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi-expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo aluzange linikeze engingathi mina i-confidence ukubana lwenziwa ngendlela eyiyona. Ngakho I think kulilungelo labantu ukuthi batshengisele ukwenzela ukuthi bakwazi uku-expressa the way ababona ngakhona izinto ezihamba ngakhona ekhaya mayelana lokhetho. Sibonile ukubana even i-report evela ku-SADC iyasho nayo ukubana kukhona okuningi okwenzakalayo okwenza ukhetho to luka mhla ka 23 lunga dibani la ma standards awe SADC aba expecta ukuba ukuwabona ma kusenzeka ukhetho, and therefore abantu I think abaphathekanga kahle ngokwenzakalayo lilungelo labo I think ukuthi batshengisele. Well ekhaya siyazi ukubana abantu balovalo banokwesaba ngoba sabona kudutshulwa abantu ngokhetho luka 2018 abantu bafa, and therefore I think abantu baphila evalweni ekhaya. So kusalele thina esingaphandle esikwaziyo ukuthi siye kumihlangano efana le United Nations ukuthi siyetshengisela lapho ukwenzela ukuthi umhlaba jikelele wazi ukubana njengamaZimbabweans asivumelani lama results okhetho lelo.
Khona ukutshengisela lokhu siyakubona ukubana abantu bebehlala betshengisela minyaka yonke lalapho kusabusa umongameli Robert Mugabe. Kodwa kwanceda yini ngesikhathi lesana, njalo kuzanceda yini kathesi?
Ukutshengisela kuyanceda isikhathi sonke ngoba kuvula amehlo alabo ababe bengakwazi ukubana kule problem ekhona elizweni lakithi. Do singathi mhlawumbe akubonakali kangako ngotshintsho ukuthi kuyanceda, I think okusalayo ukuthi utshintsho at least ma lubhekwe ngamazwe angaphandle ekhangele kwele Zimbabwe ebona izizalwane zeZimbabwe eziphakama, kuyanceda kakhulu ukwenzela ukuthi ngokuya kwesikhathi lawa mazwe abona ukuthi lento eyenzakala eZimbabwe akusinto enhle, balakho ukuthi labo baphakamise amazwi abo bekhuthazisa ukubana ukhetho lweZimbabwe lwenziwe ngendlela ekhanyayo njalo futhi e-transparent eyenza ukubana kube ne-confidence elizweni laseZimbabwe. Njengoba khathesi kunje sizobona ukuthi awekho amabhizinisi azofisa ukuthi aze azoyenza i-business eZimbabwe ngoba leyo transparency ingekho. Therefore ukuhlupheka kwabantu kuyaqhubeka kusiya phambili, but ukutshengisela kusiza ekuthini umphakathi wazi ukubana kwenzakalani, njalo futhi ubone lapho ongazama ukuthi usize khona ukuthi mhlawumbe bakhulumisane lohulumende ukuthi utshintshe indlela zawo noma bafake eminye imithetho ukuthi ifostele uhulumende ukuthi amamele izifiso zabantu.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lokuvota beZimbabwe besemazweni eDiaspora Vote Campaign, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo. Ukungavumelani lempumela kwenziwa libandla le-CCC lenhlanganiso ezahlola ukhetho ezibalisa i-SADC kuthiye ilizwe eliphakathi kokungahlaliseki elakusasa lingakhanyi kahle. Phezu kwalokho umnangagwa wakhetha idale labaphathi ntambo i-cabinet elisolwa ngabanengi ngoba lingela malunga atshengisa ukukhalipha okungathuthukisa umnotho welizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, esikukhangeleleyo kathesi akulamuntu olali ithemba lokubana kuhamba kwale minyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzela ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla layo yehle, oqathe ukuthi thina sibe lamafactory ethu okuyiwazenelisa ukuthi lezo mpahla bazilungisise sithi manufacturing. As long as singamanufacture kunzima ukuthi ezomnetho welizwe uthuthuke ngoba sikhanya kathesi ama-industries amaningi kakhulu abakubulawayo awasebenzi avaliwe, kutana la asebenzayo lawa asebenza ngescale esiphansi ukuthi i-production yakhona asiyo leyane esabekayo. Manje nxa vele kunjalo sikhanya lithi na sibe sidla impahla ezivela outside the country, ezivela kubo-South Africa, ezivela kubo-Botswana, umnotho welizwe uzozithuthuke kusitsho ukuthi sizabe sidonsa nzima for the next 5 years. Ngezinye indlela sithini lapha? Sithi uhulumende ulo mlando ukuthi nxa ukuze kule 5 years into zisilungele ukuthi akube liqiniso ukuthi umnotho uyavuselelwa, ama-factory asebenze, sibe le-production enkulu, lathi sibe lempahla esizidengisela amanye amazwe lokuthiwa ngama-exports. Singenza njalo siyathola lali imali yemzini eMelika, bese kusenza ukuthi umnotho wethu welizwe ungathi uyabhalansa. Khathesi kulobunzima singaqhubeka sinje ngomume ngobona ngawo akuthembisi ukuthi kule minyaka engu-5 kuze kule nto ezahamba kuhle. Siyaqhubeka abantu bedubeka, abantu sidonsa nzima. So-ke yikho sithi hhayi uhulumende laye kaphumele indlela ezilula ezenza ukuthi zivusele umnotho, kwenzela ukuthi lwaseZimbabwe kakhulu bona abantu abadubekileyo abaphansi bathole ukuncediseka ngoba baphezulu hayi bayancediseka ngovele balemali zabo, balama-properties abo, balamakhampani abo, kodwa iningi elingenakubalwa eligcwele lapha eZimbabwe liyadubeka.
Khona ezitolo lapha kumi njani, ikakhulu nxa siqathanisa lesikhathi kungakenziwa ukhetho? Kulo mehluko na ikakhulu kudaba lwezentengo?
siyananzelela ukuthi kwedlule ukhetho nxa sikhangele zomnotho welizwe ikakhulu sikhangela sibili lokho singathi abantu abaphansi abadubekayo bakukhangelele singena lapha ezitolo sibona intengo yempahla siyananzelela ukuthi intengo yempahla imile khonaphana ayikaqansi kakhulu ngamadola but uhlupho esilalo ukuthi khona kwesihlala sikhala ngako ukuthi uhlupho lwethu lungapha nxa sesithenga nge-US dollar ngoba indawo eziningi vele ziyakutshela ziyaprize nge-US dollar zithi hayi ungathi ange-US dollar kumbe uthenge futhi ngeswayi kodwa abantu abane-US dollar balayo so bazangena ngeswayi khonaphana nxa usiya kuswayipe intengo isiqansa abantu labanama-rates la asebenzayo lawa interbank rate vele abalandaba labantu bezitolo bona bachada nalana e-black market amanye nalana futhi ngathi aphezulu so that only rate liyani iyabulala abantu nxa sesikhayela intengo yempahla hhayi abantu badonsa nzima phandle la ngoba phela okwenza kube njalo ukuthi abantu vele bona bahola yoni enale i-RTGS so nxa sebesiya ngayo sokufanele bazame ukuyaswayipha ngayo manje ukuthi laba abantu abanikazi bamabhizinisi labo babulala abantu khonaphana so ke kulobu nzima kulabo kufanele kulungiswe khona ngoba nxa intengo ingabi ngakhweli ngama-US dollar efakwe ngalaphana ezitolo but iyaqasa njalo abantu bezitolo sebehlakaniphile ngangiyabanxa udobhi abatshengisi ukuthi intengo yakhona isimo bani nge-RTGS abakutshengisi uzangena uzeyobona emthineni kulapha emthineni obulawa khona khonaphana nxa into abezidobhenani zingatshaya imali ezigcine zitshaya imali ephezulu usebisele ezinye emthineni kulapho umuntu ofa khona mala kutshaya khona izimali so ke ngamafitshane iqiniso yokuthi hhayi kuleyo kube le-election abantu abangancedise kwezentengo ezimpahla umnotho welizwe kulokuqhubeka usebanzima ebantwini ikakhulu umuntu wazana.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi AZCTU ube khuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Amakansila alithumi lambili lengxenye 26 azamela uZulu wemaphandleni ekansilini yeWange Rural District Council afungiswe izolo ngesikhathi zakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo esewange.
Amakhansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekhansili lelezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezitshiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba yokufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe nginika isikhathi sami ukuthi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazi. Sengibuya kubo mama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubo baba. Kanti ke lathi silezandla, silengqondo, ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lokuncedisa omama.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabo mama iWomen's kota esigabeni sechusuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzelwe sithole sincedisana ngokuthola ama project sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu abamabhegazi kubo baba sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke so nxa singomama sesizimele thina sodwa.
Kwezentuthuko egoqela uZulu wonke jikelele kuzigaba kelezi umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobo ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye leklinika emashakhe.
Abantu bakithi esikanda kubiwodi kakulaqabala clinic otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind umuntu okungabe lomuntu osalele emuva kusho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayela clinic so yinto yakuqala ngiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili idipa lakithi lifile ngizalisa ukuthi tipa libe la masola kufakwa machocho wonke kwenzwe njengendlela nje right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezukwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa ukuguquka komkhathi climate change. Wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala number 1 lo hlupho lokuthi abantwana abanenge abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina ngangabe kusenza sithole amanzi. Amanzi inkalakatha siyakwansi ukulima continuous.
Kodwa ozamela ikaChechethe ward ekubandla le MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesiya ku action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha umenda abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kaCouncilor ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu iCouncil bese siqalisa ukusebenza.
Kunani lamaCouncilor la iningi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCCC kuthi oyedwa edabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga Khama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlela iziphathamandla zikahulumende ezimqoka kuxotshwe ezinye. Unobhala wedale lekhabhinethi umnumzana Meshack Sibanda, umgcinisihlalo wekhomiti elwisa inkohlakalo eyezak, unkosikazi Lois Matanda Moyo ngabanye abakhangelelwe ukuxotshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usephe abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe inyanga eyodwa ukuthi baveze ama-account abo aphandle kwelizwe ngoba bengekela ukwenza lokhu amabhizimusi abo azavalwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kaza studio 7 yalibingelela nabalalela isiyamuzwa uWitness Dube. Witness Dube, ilizwe kasomuzi wakho ungathathi ilizwe ulenze umuzi okuthiwa ungabhanwanga usebhukuthi ungangena emzini yabantu. Uyathi bantu abamixi ngaze silambe siyaxwathisa amagwanda silale asilani ndaba lokuya emzini yabantu. Ilizwe kumele libe labantu ababuya bezotshala imali. Ilizwe kumele libe labantu abazozingela ukuze libe le mali. Ulokhu kumkamnanga kwakukuzigcoba lokukhetha icabinet and isadlala ngesikhathi 2018 likwenzile lokhu kwakwenza umgabe lokhu bazigcoba benza okwabo bathi bona abayincengi sadak baphuma kwisadak kodwa ekugcineni umgabe ilizwe senikhumisa abantu abantu sebeduzeke eZimbabwe. Ungasela lutho olungena eZimbabwe, ungasela lutho oluya kwenye indawo eZimbabwe oluphumayo. So kungokwethu njengoma manje sifana lebhondi phepha engasebenziyo ukusebenza eZimbabwe saphila leyo mpilo. Wabuya umnanga umgabe wazoncengiswa ngirayi bahamba baxoli seSadak eEU baqalisa amanye amazwe walungisa izinto wabuya azotshala imali. Ilizwe lavuka khwatho pithi zebengominisi. Ilizwe lavuka abantu baphila impilo engcono. So wena kathesi ubona ungani konke likwenza liyakuqalisa yini? But licina lithambe vele likuqalisa ngewala siyakwazi. Ubuhlungu ukuthi khona ukuya wena ama MP zonke hayi lapho kule sanda sikaThixo vele ungabamba wena uThixo uthi ngoswati bona umthulu bele imali eCardipa kwaGebhe izigodi wenzani kodwa abantu bamfaka uDustbin imali enganani elizwe ngumthuku ende khawule yiye kuzwisa ubuhlungu ekwenza ukukhulume kube ngebandla lethu awukakhulu kathi sikumanje lithenga ama agent ethu lithi kathi athi abhadalwa ngemali lizanika imali masilitshe ethi nalokho elibhizi disturb ibandla lethu usoneni yena lo onikwa yini imali ukhampani enini wayethuleleni ukumangalela uGisi kodwa semangalela ngoba yini lokho elilandelela ibandla lethu right isadege kayisozikhulume lutho ngokhetho kayilamandla manje lilandelelani ibandla
ku studio 7 ngithi angidlulise nami lo message ku oya kulova balo owefazi ukuthi awusebuya futhi sebenza ngenye indlela eground sokuyigugu ground phela leyasebenza sebetshintshe nje igama Ngimuzwa lapho ekhuluma ngoThamisa ukuthi uThamisa utheni kuye lo baba yena akathathe le mali le abamnikeza yona ngoba siyazi ukuthi uyayilukhuza imali yayilukhuza imali oyinikezwa ngama back door ngabo Obet Mpofu abayithwala ngamasaka abehamba bethenga abantu Obet Mpofu enikeza nabo Senzo Thabangu bonke labo Soneni Moyo bonke laba bayinikezwa ngu-Obet Mpofu kunini hambe zama baningi abangayithathiwe abathi ngoba le mali ingcolile iyingembezi zabantu kodwa bona bayithatha labo befazi nalaba boSenzo Thabangu bakhona boSoneni bayithatha le mali zinyembezi zabantu abantu bebulawa bona bethatha imali bethi uprezidenti wabo naye sithi uprezidenti wabo nomnangagwa njengoba labo bethi uprezidenti wenu bethi uThamisa owabo ke umnangagwa elezandla ezigcwele igazi umbulali ongaka
ongastudio 7 siyabonga studio 7 kodwa izanu PF nanko ke sibuya kathesi ngolaka lonke sifuna ke kathesi imali yabo ababethenga ngayo amathikenini ngokuthumela amapholisa emgwaqweni mhlawumbe kusasemasinya kanje so amapholisa asegcwele emgwaqweni asengabopha izimota esenzani konke konke amapholisa avele esebhizi egijimisa izimota phela nxake ukuthi babe bathanda abantu ababuye la amathikenini angikhona phela bebanike futhi abantu sibone bebanike phela abantu siboneke ukuthi bayathanda abantu ngoba kathesi bona naku kathesi bayenza ama-birthday besitshengisa ama-birthday abo ukuthi ngoba bafakana lama-picture emakhekheni thina kasingeni indawo emakhekheni abantu ama-birthday nabo la abayenzekanayo thina sifuna ukuthi iZimbabwe ilunge ibe right umnangagwa kakhiphe amapholisa akhe lawo nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so akhiphe amapholisa emgwaqweni lapho ayekele ukusihlupha amapholisa emgwaqweni lapho ukwenzela ukuthi lathi sibe le mali ngoba ngeke abantu bebe le mali nxa amapholisa egcwele emgwaqweni angabophi abantu abadinga imali nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so abantu bazama ukuthi bezakhele ilizwe labo bethole phela okokudla kodwa nakho phela lawo amapholisa agijimisa abantu abangasomasela ayekela lawo masela
sanibona enkundleni ninjani basakazi nabalaleli namhlanje ngithe nje angeke ngithathe leli gqathu leli thuba ngiqondise kubasakazi ngithi kanti basakazi nikhetha kanjani abantu abethula imbono ngoba sekunabantu abacishe bakhulume zonke izinsuku labantu laba babili impela nje uthuthu salalele uzwe gumshelelele hawo basakazi uthi uthuthu salalele njalo uzwe hi sanibonana enkundleni yini njani basakazi hayi bo bakwethu siyacela basakazi siyazi sengivele ngizikhumbulela iZanu PF leRigaya ebusa ngenkani la ithuba leli ngela wonke umuntu nxese kubafo wethu anginisoli kodwa ke abasakazi ibona okumele badlale indima yabo kudlale wonke umuntu makudlale wonke umuntu ngizobathi ukubaqamba amagama uMantsheza nalo baba lo uthi gumgumshelele noMantsheza hayi siyacela basakazi siyacela impela sidlalweni sonke ngamathuba ngokulingana sidlalweni sonke sinama complain sonke siyakhala sinembono kodwa siya record imbono yethu ayidlalwa ngiyabonga
Studio 7 ninjani bantu abahle bantu abalungile sikade sihlupheka uNkulunkulu wathi hayi kodwa ngiwa nani ngivuka kwehluleka okuyizindlamlilo lokho ukuthi khona kwenzeke ngendlela okufuna ngayo ake basichazele nje kanye futhi ngapha ngasesindebeleni umphumela asebeke bawenza yiwuphi kuyabe kulokuthi wakubamberinezano ayikho lento le into nje sithi pasi nezano sikhathele yilodo sikhathele ilamanyana sikhathele umhlaba wonke lo sesaba yingoma mazimbabwians umhlaba wonke hayi safa mani hayi wemnangagwa akusuke lapho mani usuze yasinukela hawu iZimbabwe yanuka ngezano kanti senzeni bo hayi nkosi yami hayi sikhathele bo lo khuluma ngegugatsheni ubuya benyathi indovezidla ekhaya ngiyangizwa nani dabuka le emaphisa
salibonani we-studio 7 lonke bakuthi siyalithanda lonke ngendaba elisinikeza zona shuwa siyabonga ngani nkosi ngalibusisa mina ngithanda ukukhuluma kubaba lo koti yena sadliwa ubaba lo ukhuluma into ayaziyo yini kumbe uyacabangela kumbe ube wezwa yena wayengazi ukuthi kuhamba njalo kokhetho baba khuluma into yaziyo xa unika igunya izano sithi wena nasadliwa thina nge 1 million kumbe uthathi 2 million uyinika izano i 2 million yenu esisisi uyinika izano uyabu right kuhle inekhanda lakho wena baba.
Studio 7, Studio 7 mbingelele basakazi ngoba lengathathi hlangothi indaba imila ngibuza ukuthi ngoba abantu laba sebewinile right bazimisele ukwenzani ke ukudla kodwa umnotho futhi leminyaka yonke le khona ikuyini abazokwenza ngoba lamanye amazwe kungenabumbano belibandla elingcolileyo. Mse ngikhala kakhulu mina ngalo witness to we all ulabantwana lapha khona unomfazi labantwana ukuthi bezithinta ingane zakhe yazi kulezifebe ezifebayo ngomzimba kodwa asibo bodwa ababizwa kuthiwa yizifebe lasema-church emabandleni kulezifebe ezihamba ngamabandla amaningi zikhonze lapha zingazi into ezidinga uNkulunkulu emunye kuyafana nobaba lo abathi uwitinesi lo angazi thini iy'ngane zakhe lo uyisifebe samaphathi ende into lena ayenzayo angazi ukuthi ubaba lona phezu kokuhlupheka kungaka akade sikuyikho sikhuluma ngezalo uPF namhlanje nguye osejikela encoma ngenxa yemali engcolileyo kodwa hayi ngiyabonga umthembani ufaka sikwela belibambele ngatshoni kukhona labo ozobavelela phela bangayidla imali benothi bebe right kodwa ekugcineni kukhona onamandla ungamjwamula achiye lo mnotho wakhe lo abambuluza ngawo bewuchiye la emhlabeni usayodliwa ezinyoni.
Sanibonani kwistudio 7 uPaul Ramudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo nayokuthi yambenxa ingadlalo amasizithi ukhethwe liphindwe aluphindwe sibili ubaba lengabuyekilo angasithwalisa nzima sasiyeziphutha ntoni bethu ezinzima so ebiye futhi ebuyile asiyacela badala bona neplani sibili umuntu le ephumile usithwalise nzima nokwesikwane zithi nekuba amafora nazimjokoza ngenxa yezama.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 1 202 465 0318.
Sinto sammi tomu cholo tu kannam.
Umjolo ingoma ka Page hamba lo sidala B besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 lamhlanje ntambama, njengalokho esikwenza nsuku zonke. Asidibaneni njalo kusasa.